ihlanganiso leyi ekukhiphayo i-report yayo leyi ngithi iqondile kakhulu njalo ibalulekile. Kodwa ngizathanda ukuthi ngithi mina kakhulu lokho ekubalayo lapha okwe-good governance lokho ngibona kakhulu kakhulu ngigcizelele ku-new dispensation ekuhulumende entsha ekhokhelwa ngubaba uMnangagwa. Yikho lapho embone khona sokulento eziningi ezitshengisa sibili ilokuze niye good governance. Kodwa-ke okusitshaya kakhulu lanxa kusenzakala khonokho yindaba esizilwisayo ze-corruption. But i-good governance yehulumende ekhona esegcekeni. Kodwa-ke into esihluphayo nje ukuthi abanye bethu laba amakhiwa la anjengabo-Britain labo-America yibo kade befuna ukuthi bona sihlale nje siphakathi kokuthi khulunywa kubi kuphela.
Kodwa bayakhala abanye babagawule ngokubulawa kwabantu ngamasotsha lokuhlukuluzwa esesike sakubona njalo bathi uhulumende wephula amalungelo mihla lamalanga.
Izitha zethu lezo ikakhulu besebenza labo America labo Britain. Lokhu kusenzwa njalo futhi kade silezitha zethu ze G40 yize zisebenza labona abana bezitha bebahlomisa le opposition eyiyo ecela ukuthi ngabe ilizwe lihlala liphakathi kobunzima ngamanga lawo nkomo. And amanga nalawo nkomo anithanda ukuthi labantu abakhulumayo bayakholwa amanga wona lawo ngoba eZimbabwe lapha kulokuthula kusukela kade sikhuluma ngohulumende lo omutsha. Mina angikaboni ukuthi abantu bayahlukunjwa ama social landline kuvela ngapi konoko. Akulabantu abahlukunjwa zwaye kuleli lizwe nkomo abantu bakhululekile